uhulumende banana lokuthi sicela amanzi phezu kwedwana sikhuluma ngeholo. Okokuqala abantu okumele babuzisise thina njenge-athozi izisebenzi ezigoqela ababalisi lezinye zilinde ukuthi yona le mpelanyanga kamabasa sithole i-100% ye-RTGS. Kodwa sise yadliwa inflation bengayitholi.
Kungani lilokhu lixoxisana kubuyelwe emuva, kuhanjwe phambili, kubuyelwe njalo emuva? Kungani kungabi lesivumelwano esisodwa linikeze lezo mali into ziqhubekele phambili? Ngoba lokhu kukhanya kuphambanisa indlela eseliyifundisa ngayo, ngoba selitshona lingabantu nje kuphela abacabanga ngeholo lenu.
Inkinga enkulu kakhulu mntateli esilangayo ukuthi uhulumende esimsebenzelayo kala qiniso, uhulumende esimsebenzelayo injongo yakhe laba abaziviza uhulumende ukuthi bekhulise ezabo isikhwama. Ngizathanda ukuthi sibuyele embuzweni wakho ukuthi kade indaba sisiya phambili sisiye emuva nxa kusenziwa ama-negotiations. Inkulumo zeholo thina sikhangelela ukuthi zenziwe. Inkulumo zethu zeholo inkinga ekhona kuxoxwa labameli izisebenzi, kuxoxwa labantu abadojwa nguhulumende. Singakhangela i-MJNC liyana osicilia labana asihlangana labo sekuthiwa bamele thina, kodwa ukuthi basimela bevela ngaphi, bemele ubani? Kula nto enjalo ama-union oqotho thina njengathi i-ATUS bavele abafundi lokusibona eduzane nalapho kuxoxwa khona ngeholo, ngoba bayazi ukuthi nxa siyaxoxa ngeholo sizabe simele izisebenzi, sikhuluma siyizisebenzi. Enye into esihlupha yona leyo ukuthi uhulumende wethu kala qiniso, uhulumende wethu akazibe afuna ukuthi akhulume into eqondileyo nabantu abaqondileyo. Mhla uhulumende ezahlala labamele izisebenzi ama-union leaders, indaba yeholo izangena idlule, ngoba kuzakhulunywa into eqondileyo.
Manje moyo ozalamula udaba lwenu ngubani, njengoba luqhubekela phambili kungani alinaluzwisisani lohulumende?
Umbuzo lo unzima ukuthi sithi ngubani ozalawula lindaba, kodwa thina njengababalisi sesizinikeze umlando wokuthi indaba yeholo lethu sizilele siqiqede emalangeni. Sihlangene singababalisi kungakhathalekile ukuthi ngwayiphi i-union, saba ngaphansi kwembumba Teachers for US dollar. Simatasa nje sizama ukuthi silungiselele ukuthi uhulumende siyehlangana laye ngqo ngokuba singabuyeli emsebenzini. Siphumile ku-online emalangeni nje mhlaka 15 siyaba lo mhlangano wethu wakuqala owe-district uzabe usewandle. Emibi silandela lapho siyabe sihlangana khona nababalisi, sibonisana, sithengisana lokuqakatheka kwe-collective bargaining ukuthi iqakatheke kangakanani. Sibone ngani indlela kuphela eyiyo kumele siyilandele ka-section 65, ngoba sinikele ukulandela isisekelo sombuso. Akulenye indlela engasincedisa, njengoba yena lo siphephelo kafuni ukusilandela isisekelo sombuso, kodwa thina njengabantu sesizinikeza umlando wokuthi asizibambeleni into leyo mathupha idlule.